ndaba ku VOA Ndebele.
Ndaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ebuseni mhlaka 28 kuNhlolanja 2020 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amagesi okukhanya njengani asekhona mbijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi mbijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi.
Inkampani yamandla kagesi ezesa isikhuphule intengo yamandla kagesi kusukela ngesonto.
Umthetho yangikhona ukuthi it's part of the restructuring of ama district thunje nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengoba nalesazi ukuthi ngo-2023 kuyabe kuna ama-elections.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano wayo we-rally eChabalala Hall kobulawayo kusasa ngomgqibelo. Umthethwandaba wele South Africa unquma ukuba abantwana abazalelwe eSouth Africa belabazali bokuza sebelalo ilungelo lokuphiwa amaphepha ezizalane zalelo lizwe i-citizenship. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yamandla kagesi ngesilinganiso sokulichumi lasitshiyagalolunye ekhulwini i-19.02% kuqala mhla ka-1 ngenyanga ezayo. Inkampani le ithi ithethe leli nyathelo ukuze ithole imali yokuthenga amagesi kwamanye amazwe. Amagesi aselesikhathi eside esilela elizweni njalo acitshwa njalo nje. Ukukhwela kwembadalo yawo lokhu kuza ngesikhathi iningi lithwele nzima ngokutshabalala komnotho njalo lisehluleka ukubhadalela indleko zempilo ezigoqela ukuthenga ukudla. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Besukhangelele sibili ukuthi izesa izakhweza amandla kagesi ngoba bazama ukuthi balandele i-rate e-dollar, kodwa uza yenza ukuthi abantu babe nobunzima obukhulu ngoba izimali zangikhona azibabheki. Uzabona njalo ukuthi uhulumende uthe uzafaka njalo i-2.5% tax kuma civil servants. So sokushitsho ukuthi abantu bayabengela mali njalo uzabanga ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ngoba bayabengafani futhi bathenge amagesi ngendlela ababethenga ngayo.
Yona imbadalo yamagesi ikhwela esekhona yini kumbe lokho esilela njengakudala?
Amagesi okukhanya njengani asekhona mbijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi mbijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi. So kukhanya njengani amagesi asekhona mbijana, kodwa asingathi thina i-situation siphenduke kunormal.
Inyathelo leli ubona libangela ukuthi izesa ithole imali yokuthenga amagesi amaningi phandle kwelizwe yini?
Iyabe inothona kakhulu ngoba imali beyizuza ngama-dollars uze bayikonverte into foreign currency uze bakwanise ukuthi bathenge amagesi, angibona ukuthi iyenela imali yangikhona. Iyabe inilutshwane kakhulu kungasenani ukuthi sebekhuphule imali yangkhona nge-20%.
Ubona mhlawumbe kuphathisa yini esingathi ngama-industries lokhu nxa kuyikuthi ithe yatholakala imali impela abakhona amagesi?
nga amagetsi engaba khona ama industry engavuka njalo i-economy ingavuka kodwa ukhumbule njalo ukuthi ama industries laba sema mines sebebhadala besebenzisa i-foreign currency kusukela inyanga ezinhlanu ezedluleyo. So abantu base-industry labo sebebhadala i-foreign currency ngabantu makhaza nje ababhadala khathesi ngamabhondi.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano we-rally eChabalala Hall kusasa ngomgqibelo kobulawayo ngemva kokwalelwa ngamapholisa ukwenza umhlangano ngeviki edluleyo. Amapholisa la athi wona kuzasabalala igcikwane le-coronavirus elaqhamuka kwele-China, yikho bengavumelanga ukuthi benze umhlangano ngeviki edluleyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi kodwa amapholisa abenqabele ukuthi baqhube uhlelo lwe-road show kuleli dolobho izolo lalamuhla phambilini kwalomhlangano. Uthi belokhu bezama ukuthola imvumo yokufaka itende lokuthi abantu beze kulo bezokhuluma ngodaba lwegugurawundi ngoba abazithembi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende ngalolu daba. Okunenga sikuzweni kungqoqo eyenziwe nguSithandekile Mhlanga exoxa laye uMbonisi Gumbo.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lizabe liberali mhla ka-29 February eChabalala Hall. I-organize iBulawayo Province isebenzisana ne-National Organizing Secretary ubaba uPatson Qaba. Imphephosi yangikhona ukuthi it's part of the restructuring of ama-district ethunjwe nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengobana lisazi ukuthi ngo-2023 kuyakuba ama-elections and the currently ibandla lemthwakazi Republic Party lifisa ukuthi lenze ama-structures kuma-branch nakuma-district nakuma-provinces wonke in preparation for u-2023. Kukhangelwe ukuthi kusetshenzwe koBulawayo kuphinde kusetshenzwe emat north emat south kusetshenzwe lasemidland ukuze kuqinise ama-structures.
Sesikhangela lona ibandla lakho lemthwakazi Republic Party liqine okunganani okwakhathesi, lokhu liqhuba yini inhlelo zokukhankasela abantu bemathebeleleni le-midlands njengakuqala?
Kakhulu ngomnyaka ka-2018 asizange siyenze enough ngoba isikhathi sokukhampena sasithi lutshwane. So njengakhathesi u-2023 ethethekajana sikhangelele ukuthi si-improve in terms of i-voter numbers ethu esizazithola ngemva kokhetho nama-amendments lawa matsha akhona we-constitution kutho ukuthi ngisabatha. Okunye kwezinto esizobe sikhuluma ngazo sibonisa abantu ukuthi uhulumende lo akakhulumi iqiniso ezintweni azenzayo, ngoba nanku phela usefuna ukutshintsha i-constitution engakayisebenzisi. Vele lokho yangenayo ngo-2013 kuzofika namhlanje yaka-implementwa imfuno, kodwa nango uhulumende sefuna futhi ukutshintsha. I-devolution of power yiyo abantu bakithi abayilwela kabani. Uhulumende uyala ukuthi ayi-implement idebe ifuna ukuyitshintsha ingakasebenzi, okuyikho kwenza thina sithi njengomthwakazi okungcono ukuthi simele sodwa yabantu bakomphakathi.
Kodwa lingathi umphakathi ulamukela njani njalo libona ingani kathesi inani labantu abalivotelayo lizakhuphuka?
Ye, kathesi ngenxa yokuthi izigwenxa ezikhona phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC zenza ibandla lethu libe sesimeni esingcono nxa kuqadaniswa nalapho esivela khona. Sikhangelele ukuthi kuzaba lo mahluko omkhulu kakhulu sibele sisiya kuphetholo ka-2023 ngoba abantu sebeqalisile ukunandelela umahluko lokuthi ibandla leli yile elimele isiphiso zabo kwedlula ezinye zonke lezi nhlanganiso ezikhona, especially lezi ezimela ngase-Harare.
Elibona ngani yikho okuhlupha abantu bemathebeleleni le-Midlands kuyini?
Ungananzelele okuyikho isikompela sendaba yokuthi nxa sikhangele ngendaba zemsebenzi, kube ngingathatha abantu abavela kwezinye indawo bezothatha imisebenzi ngapha koBulawayo, bezothatha imisebenzi emathebeleleni at the expense of abantu bakhonapha kuzona lezi zindawo. Njalo futhi endabeni zokudla, njengoba sonke sizazi ukuthi kuyalanjwa lapha elizweni, uhulumende unika abantu be-ZANU-PF kuphela. Sinamathimba lapha, sinamamayini, izimpini eziqakathekileyo ezifana lazo nalezo, okufanele ukuthi abantu bakithi ngabe babhenefitha kizo. Kodwa uhulumende uyahamba futhi ayoletha abanye abantu abavelela emashonaleni bebuye ngapha, kube yibo asebebhenefitha out of ama-natural resources esilawo wonalo mhlubulo. Yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bazithole bedubeka, njalo inotho yabo ikhithwa lapha isiya khona le mashonaleni. Akulalutho abaluzuzayo bona oluba empowayo. Izikolo kazi yakhiwa, amakliniki awa yakhiwa, kodwa imali eningi isuka lapha isiya khona.
Hello ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eKwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Times le-South Africa lithi abantwana abazalelwa kwele-South Africa ngabazali bokuza sebezavunyelwa ukuphiwa amaphepha okuba izizalwane zalelo lizwe kumbe ama-citizens. Lokhu kulandela iminyaka emine lolu daba olwethulwe emthethwandaba inhlanganiso ye-Legal Resources Center ukuze luthoniswe ngemva kokuba abantwana abazalelwa eSouth Africa bencitshwe imvumo yokuthola incwadi zokuba izizalwane zalelo lizwe ama-citizen. Iphephandaba le-Herald lithi eleBotswana leleZimbabwe sebelobelane izivumelwano eziyisikhombisa ezokusebenzelana. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Mokgweetsi Masisi bakhangelelwe ukuba khona emkhosini wokulobelana izivumelwano lezi lamhlanje khona le kwele Botswana. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumilayezelo eliyithumezela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani basakazi boka Studio 7 kanye nabalaleli, ngiyanibulisa lana okhuluma ngo-Dr. Mbetsi. Ngikhuluma ngobuhlungu sobuhlungu impela ngilandeli weguqu webhola emangisizwa kuthiwa iZimbabwe ayisena kuba imidlalo yebhola inama-international matches sizodlala phandle kwelizwe, kuyinto obuhlungu kakhulu njalo kuyinto eyangisayo. Kuyinto njalo besihlala siyikhuluma nje ukuthi masibheka iy'nkokheli zethu konke nje kusuka phezulu sisavinda kuma-councils, uyathola ukuthi gijimisa ukutshintsha amagama kodwa bengakhi. Into besihlala sikhala ngayo ukuthi hayi nizagijima utshintsha igama njani, usekumele wakhe into entsha. Kumbe leyo ekhona endala yebo uyirona kuthiwa ngesilungu bathi uyirenoveta kuze ibe sezingeni elesimanje. Thola ukuthi kunje njengoba sikhola kanje ama-stadiums akhona akhe okudala dala mpela onke akhiwa before independence. Khumbula independence yaba khona nini singakazalwa 40 years ago. Kuyinto obuhlungu kakhulu, kuyinto mpela ayizuthi ubuhlungu kakhulu. Alokho enjalo ama-stadium kakhiwa esuza manje wathi ma ufika ungena nje ngoba ne-BF uhlale esamendeni amendeni kwani sikhala ukuthi kona thuthukiswe kwese sikhathi yazi into leyenziwe ilabo khale zenguquko. Yebo singabasola kodwa babe bona ngempela ukuthi hayi phela la bantu abisilanga ukusebenzela abantu suza manje after 40 years isitedam those injalo zachiyo zakho ngabelungu.
Ndani basakazi, mina ngumahubo Mahlaba lapha eJohannesburg. Okusemoyeni wami yikuthi uNelson Chamisa ngabe uyehla isitulo lesana sibanjwe uJob Sikhala indoda elesibindi liyana ezimisele ukukhulula abantu uchamisa ligwala kasifanela nje lomuyi umogenzwa ngirayi ngiyabonga
linjani balaleli linjani mthokazi kandaba lani lonke elisebenzela iStudio 7 mina igama lami ngimusthole uDominic ngobulawayo kule ndaba esihluphayo bakithi indaba yamapension ya imali abayiholayo laba ikakhulu abaretire ngo 2008-2009 imali yakhona eyahlupha ngoba bahola ama $200 abanye bahola ama $30 kodwa ibhenki le eNASA okuthiwa yi-NBS ama-charges ayo achiya amapension engelamali ngoba imali esevisa i-account yi-$10 kube imali nxa usenza i-withdrawal i-transaction yi-$10 njalo ungakhangela ukuthi futhi imali yakhona kayiphumi kanye kutsho ukuthi imali leyo ungayithatha kabili sebethethe $20 lebhuku $10 $30 from nxa weyi $200 kutsho ukuthi susele le $170 so manje shua imali le incane futhi iNASA yona yiyo okumele ukuthi exempt ama-pensioners engabhadali ama-charges anje ngoba achiya ama-pensioners engelamali yikho okuhle ukuthi iNASA ithathe ama-charges la njalo le imali kumele ikhwezwe le imali it's abnormal money because izinto kade siziyadula vele kazibambeki nxa i 20 kgs i 140 i 10 i 70 ku $200 usala le mali njalo uma usiyayithatha le mali kumele ugade shuwa igovernment kayike ikhange uminister okhangelane lale imali yamapensioner kakazama ukuthi abe reasonable azama ukuthi abantu behole imali ekwanileyo ezizagwanisa indleko ezenzakala kulezi nsuku ngiyabonga
salibonani basakazi kadube nyamangala intanile kakhulu ngoba langiphendula lati lizayibala umlayeza wami engangikhuluma ngiphikisana noDifa Dube owangumvulo bengilalele kuze kuyofika nalamhla kawukho azangile ubala angikwazi kumbe ukuthi kuyini okubuhlungu ngawo bengicela limbalele wona ngiyacela mpela lo engiwuthumelayo ngowenu ngowesicelo ngiyawucela ngicela umlayeza wami engawukhulumayo luwubale ukuze abantu bakithi bafunde ngoba ngathi khona okuqakathekileyo ukuthi sifundisane atsho ukukhuluma nje uDifa Dube ukhulume ngosundula usundula mina ngumazi engumuntu wewetha le xa sesiyaqeda i-Midlands kodwa namhla sengifuna ukumsa kobulawayo izinto esifuze sizikhulumisane ngazo abantu bazizwe zeneze ukuthi uza le nduna yakhe yale ekugcineni bakamthwakazi azalayo ukuthi yayiyinduna kabani yikho kade ngifisa ukuthi lokuzenyani ibale ngicela limbalele yona ukuze zisise ngoba kakwazi khona onke umuntu bayasetshenziswa abantu beqeda ukusetshenziswa base befaka emphakathini izinto ezinjengazeneze yikho siyacela bakithi ngoba yini elisinxusayo xa sesifakile kuyadanisa kabi ukuthi ngifake into yakho kodwa kuzwe ingasabalwa ngiyacela impangazidayaburoni
singakusho thina msakazi ukuthi uhulumende kalungisa ilizwe leZimbabwe eselimoshakele hhayi ukuthi avulele abantu amashopu amasosha amashopu lamapholisa lamatitshalane kaphathe uzulu okufanayo kaphathe abantu okufanayo kungakuthi lokhu amasosha lokhu amapholisa lokhu yini abenzele okufanayo because the most esizalokhu the most ebulala ilizwe more because amasosha yawesaba lamapholisa because esaba ukuthi ebenzele into zibe lula akenzele unke umuntu abe lula engabe yingwe ekhotha amabala amhlophe ichiya mnyama sikhayela konke even ifuel abantu bakhala amapetrol bakhala ngani ngokudla izwe leZimbabwe manxa uthi ibandlela kusayo sekhulumeni zasileka kaphume kungene omunye sponti kwenzakala ngosila kudedelwana or sponti yengena uchamisa sponti enuyenza kanjani because isimo sakhona sinzima njengalokhu uvele wabulalela izwe ma efakwana la amabhasi efakwana la amabhasi asegijimensiyali gijimensiyali aqeda iwaseqeda ifuel ngenxa yokuthi ubalekela imchovo ukuthi umchovo iyadura. So la khona okwenzayo futhi kuzabalalizwe more futhi ukuthi ayenzene le nto. Kufanele lento ifana lento ayenze emabhasini. Yinto aseyiphindile futhi. Uhulumende uma kuthi kunzima akadinga umuntu amncedise kungena inclusive government.
Sanibona nabantu bakendele njani ngezindawo zezindawo. Abantu bakithi okwelizwe leZimbabwe kuyayangisa kufakela amahloni. Ina angazi bona laba abezinsisi ukuthi bona ibaphatha njani le ndaba yelizwe. Ilizwe leya bayangisa laba bantu. Ilizwe lela bantu bakithi lishesa mkhulu. Inangagwa nguye umuntu owokuqala okorrupt. Inangagwa mwese. And ezimali lapha ngoba bengasebenzisa malini iyiphi imalini ngoba bengasebenzisa iphi imali yamanye amazwe iZimbabwe nethi izinto iZimbabwe ilokhu ilamasela kumazwe lazi ezinikhuluma ngithi ezilongu ilizwe lisafela abantu bezalo p f ugogo labokhulu lapha akhula lapha abaya khona laba bantu batshontsha okungayenziwe batshontsha okungelangcono umnakako akuso muntu ongarana ilizwe umnakako waqala kafundanga akayazi ilizwe umnakako wavuka ebhana imali yamanye amazwe ethi uyinondlela iyini namda manje ukuthi imali yamanye amazwe kumele iphelele ipetroli idayiswa ngamali yamanye amazwe amaphaspoti athathwa ngamali yamanye amazwe how can ukuthi uma ungumuntu ofundileyo ule sikolo uhlukanise umuntu ohlala ekhaya lomuntu ofundile ngamanye amazwe imali yamaphaspoti bayayithatha after that akaphumi.
Salibonani mthokazi omuhle, igama lami uLuckson Chavuza. Ngithanda ukubuza ukubana kuyini okubangela ukuthi abantu besifazane suke labo kwelakithi le eZimbabwe sibuya nabo la eSouth Africa. Uma befika kuleli imishado iyachitheka, imizinyana le sibuya silayo sihlangene sinayo ifika iyachitheka kuleli lizwe. Ngithanda ukubuza ukuthi kungabe kubangelwa kuyini njalo singakulungisa ngayiphi indlela zihlobo. Ngicela ukuphawulelwa nje khona lapho ukuthi singayilungisa ngayiphi indlela. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi eni balaleli bethu libathumela ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe ligciwane le-coronavirus selehlile lapho elaqala khona kwele-China kodwa lakhwela kwele-South Korea okulelizwe eselihlaselwe kakhulu phandle kwe-China. Umjaho wokudinga ozamela ibandla lama-Democrats usuza kuba edolobheni le-South Carolina ngomgqibelo lapho owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joe Biden akhangelelwe khona ukuvuselela umkhankaso wakhe okungani ususiya nganxele. Namhlanje njengoba kungolwesihlanu konje sithe ke sizinze kancane silalele ke umculo silalela ke uhlelo lwe Woza Friday silo Ezra Chisa Sibanda exoxa lo Audrey Jenai asizweni.
Idlaladeli ka-Audrey yena uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lingene kozwakala ebantwini kukhanya esedumile kakhulu kontuthi ziyadunqa.
Ulungile unobumelela mi.
Ngazalelwa eHarare, Glenview. Ngakhulela kwaBulawayo eLuveve, ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa ngesikolo, but professionally I started in 2012 khona kwaBulawayo, kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othulayo kukhona owamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama Shingisai Suluma. Kunabanya basakulayo Jeanette Manyoa, Mbatanda Njalo, and also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami, it's called I Put My Trust in Him. Yes, cutting the sense of this album, nganging awazi how to go about it, but I just had to put my trust in itembele uye uti uzayenza uti wenzagali.
Ezenkolo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church and Sunday Yotwa Eco Life Assembly. So singing a sevens lo Paula Sarah, gule yungoma essayenza sonke, itwa Call on the Name of the Lord. It was also featuring Otongu Tinashe Soft from Family Voices. Singing a sevens lo Natsasai Talia Mzamiri, like she's an upcoming. Singing a sevens lo Otongu Prophetess Nana Chinyere from Nigeria. We yo ingo Miami egu YouTube etolagala ungaitinga as Hallelujah or Uyangi Hola, you find it there on YouTube. And that is all the matter. The sun would slide
you and the moon won't even hurt you. Oh Otto Janai, Njaba Tori Bonke, Utela Segala in Balaleli, Njalum Tuluake, we are Tolagala and Dawes Gineo.
I music yami itholakala ikakhulu eChurch yethu Eagle Life Assembly. Mashops awe video easy khona pha kobulawayo. Ngiyatholakala njalo ku Facebook as Audrey Chennai. Ngiyahlabela endaweni ezichene kuma conferences eChurch, emchadweni, ma birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela ukwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulo msebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you and never harm you. He said
umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa uSomandla ngasenzela khona. Namhla besilo Audrey Chennai ingoma zakhe zokholo kuhlelo waza Woza Friday. Nithi kini, put your trust in God. Mpela sonto emnandikini lonke igama lomu Ezra Jesus Bang.
Ezra Jesus Band obisiphake uhlelo lwe Woza Friday ke sikhangele inhloko zendaba. Inkampani yamandla kagetsi yezesa isikhuphula intengo yamandla kagetsi kusukela ngesonto. Ibandla lemthwakazi Republic Party lilomhlangano we rally ngomgqibelo Saturday eChabalala kobulawayo. umthethandaba okwele South Africa unqume ukuba abantwana abazalelwa eSouth Africa belabazali bokuza sebengaphiwa amaphepha ezizalwane zalelo lizwe i-citizenship. Silugqibele-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo ngeviki ezayo, kodwa-ke silazo ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo-half past seven. Libe lobusuku obuhle.